Abaningi babambe umlomo ngaphansi besizwa amazwi kaMnangagwa izolo esithi usefuna ukusuka esikundleni. Osakhula intombazane uNonhlanhla uthi kahambe.
Kaphume shenge isizwe. Hayi, sesiduke kakhulu shenge izinto azihambi kahle. Isebenza yikho ngihlezi kuphela. Isho nakusasa njengavuka ithuthi esihambi.
Osanda ukuqeda izifundo zakhe ekolitshini le-National University of Science and Technology, uSambulo Moyo uthi umongameli sekumele aphumule njengalokhu akuthembise uZulu.
Yonke ngiqedile ukubhakazela kula msebenzi akulanga amdala kaphumule. Sizame kube labanye abazamayo sithole lathi imisebenzi nika abanye i-chance, hhayi thina sifuna imisebenzi shezi amdala kaphumule njalo iminyaka sihambile.
Kodwa ukwenazana Alicia Nkomo ilunga lebandla le-ZANU-PF uthi uMnangagwa akumelanga achiye umsebenzi.
Hayi mna into mdala kangashisi, angifuni uMnangagwa until 2030 lokho ekhona.
Ukhulu Edward Dube uthi kaqiniso ngamazwi kaMnangagwa kodwa ufisa ehle esihlalweni.
Sinaqiniso ngokuthi sesajayele ukuthi izinto ziyakhulunywa zikhangele ukuthi zizakwenzakala ngohlobo olunje but igcine zingasenzakali ngalolu hlobo. Singayi kuyukuthi liqiniso, hayi kaphumule kade kwenza mntu.
Umnumzana Mbonisi Khumbo ilunga leMthwakazi Republic Party uthi kukhona ufuqa uMnangagwa ukuthi esuke esikhundleni.
Inkulumo lezi ezenzakalayo lokubotshwana kwabantu lama-threats esiwabonayo esenziwa ngabe-army esenziwa ngamasosha and so on yizinto besivona ngo-2016 lango-2017 before i-coup.
Enye inkokheli yebandla lezaphu uMnumzana Mthu Bhubesi Sibanda uthi unethemba lokuthi uzakwenza akukhulumileyo.
Engabe qinisile maye ngabe setshintsha ingqondo layo sekubona ukuthi ngoba abantu bayakomplaina bayasola even abebandla lakhe ukuthi kade ngedlula kanjani into ebekwe phansi ku-constitution eyisivumelwano.
Umnumzana Eric Gono webandla le-Citizen College for Change uthi abantu bangamthembi uMnangagwa.
Ukuthemba uMnangagwa yikuzikhohlisa. Emalangeni amalutshwana adlulileyo simbonile la elisa amaminista ewatshayisa isilogani sona leso sokuthi 2030 plani yakhe yikubusa eze sele emsebenzini njengesipabela.
Isikhulumeli sikaZANU-PF koBulawayo uMnumzana Ashford Chiponda unenqaka ubuhlungu ukuthi uMnangagwa uzatshiya kodwa bayamukela izizwe zakhe.
Sometimes you have to respect an individual.
Isikhathi kumele sihloniphe umo somuntu lapho umuntu umthatha. Sengisiza siqhubekele phambili ngebandla elibusayo leZANU-PF.
Umfundisi uRaymond Motsi uthi kukhona okwenza uMnangagwa wakhuluma inkulumo enjalo.
Kungani kulezi zathu ezithile ezenza ukuthi umuntu aze akhulume into enjengayena leyo ivikile lento. Kutsho ukuthi kukhona mhlawumbe okubandezelayo okwenza ukuthi umuntu akhulume. Kungabe kuyinto ecabisa abanye abantu ukuthi balibale bengacabange ngakho kakhulu. Njengama-citizens sifike esigabeni sokuthi khona sithini ngakho lokhu sizayenzani ukuthi ayehle isithemu yakhe ngaphela.
Khuluma esemtare Teachers College. UMnangagwa uthe ibandla leZANU-PF lizakhetha umkhokheli omutsha ozamela makukhongresi njengenhlala yenza. Amazwi akhe aza ngesikhathi abanye kuZANU-PF besithi uMnangagwa kumele eguqule isisekelo sombuso welizwe ukuze simvumele ancintise njalo kukhetho lika-2028 okuyinto ebikwayo ukuthi idala ukufuthelana kubandla elibusayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami uYezu Thizo Sibanda.